kulezi insuku balohlelo lwabo lokwenza amaseli kwakha ama structures abo belungiselela ukhetho belungiselela ama primary elections abo endaweni eziningi lakithi lapha eMadebeni South kuyafana njengakwezinye indawo zelizwe iZANU-PF iyehluleka ukuthi ithole inani labantu abafanele ukuthi babombe iseli babe sebecina sebesenza indlela ezingaqondanga ezokuzama ukwethusela abantu ukuze babe ingxenye yawo nxa bebiza imihlangano yabo leyi babiza bathi imihlangano yayo wonke umuntu abantu ngendlala langezinye izinto abakhangelani lazo ezigabeni bagijima bayegcwala becawa ukuthi mhlawumbe kulolunye uhlelo olubhaliswa nguhulumende bathi sebefika kuleyo ndawo lapho kufuze kuhlangane khona basifice sokutshaywa izilogani zeZANU-PF abantu sebebhaliswa sebethatha inamba zabo zezithupha sebephiwa izikhundla ezijiyeneyo kuthiwe sebeyingxenye yamaseli kodwa ngeqiniso abantu babevele bengakufuni abantu bonke bakhala ngalololu hlupho eMadebeni South lalapha engikhona kogodlwayo kuyafana akuchiyananga abantu babizela imihlangano engacaciye ukuthi ngeyani sifika phambili sitshintsha sithi bangeZANU-PF abanye abalesibindi bayachibilika nxa sebezwa ukuthi hayi lo mhlangano somhlangano wentuthuko umhlangano nje wokuthi iZANU-PF yenza into zayo bachibilike bachiyane lakho kodwa le into ekhahlameza abantu njalo ehlukumeza abantu kakhulu abantu kabayithandi into le eyenziwa iZANU-PF angazi ukuthi kungenzakalani ukuthi iZANU-PF ibone ukuthi abantu kabakuthandi khonokho abakwenzayo nxa bebiza imihlangano yabo akabacaci ukuthi hayi sibiza umhlangano wamaseli weZANU-PF ongweZANU-PF ahani kodwa iningi labantu bakhathele ngeZANU-PF
ungasitshela ukuthi kuhamba njani khona ngapho esigabeni sizwa kuthiwa kungani kulokwethuse lwa kwabantu phambilini kokhetho
liqiniso umsakazi kuba siyancitshwa amathuba ukuthi sihlangane labalandeli bethu kodwa into esiyibongelayo ngalezi insuku ukuba sokwabuya i-technology sokwabuya lento esithi social media abantu sihlangana nsuku zonke ngezigaba ngezigaba silama group kakhulu awe WhatsApp abantu laba bahlanganela khona bekhuluma indlela abangazenza ukuba bahlanganele balungiselele inguquko okumqoka kulezi insuku okuvele kuyinkulunyo ekhulunywayo ngabantu indaba yokubhalisela ukuvota thina njengebandla sikhuthaza wonke umuntu oselizweni leZimbabwe wonke umuntu lapha eMadebeni South ukuba abhalisele ukuvota ikakhulu ntaka kababhalisele ukuvota okunye singakukhuluma singakukhuluma kodwa nxa abantu bengabhaliselanga ukuvota siyabe singenzanga lutho inye kuphela into ezakhipha iZANU-PF embusweni ikuthi siyebhalisa ukuvota ngobuningi bethu njengabantwana beZimbabwe siyevota mhlala wokuvota sibuye sivikele ivoti yethu esithi ngesilungu i-RIP program register elect and protect the vote siyabe sisivikela ivoti mase sivotile so okunye singakwenza singangakwenzi kodwa umlando esilawo khonapho njengephathi sesibeke okunye eceleni ingqondo yethu lemizamo yethu sifake kulona lolo hlelo